Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umiswa umhlangano webandla le-Citizens Coalition for Change okukhethwa khona abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Ebhenki rate yabo iba phansi kithi ngxe nge-70%. Nxa singasiqathanisa i-US dollar lebhondi lakithi lapha, nxa unganika i-$1 i-US dollar, kunika i-18,000.
Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe.
Ngakade beqale bakhuluma lathi first enqikade sizaba le mnye imbono. Kuzaba nzima ukuthi kwakhona umuntu ebhadale i-30 days. Kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona.
Bazonde okumangalisayo abantu obulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimoto enzikini edolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi abakunhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe baphazamise umhlangano wabo eBikita izolo lapha kade bedinga abazabamela kukhetho lomakansila lamalunga edale lephalamende kukhetho oluzayo. Bathi amalunga efazi akubikwa kuthiwa adlelana lebandla elibusayo. Bafike ku-Ward 8 baphazamisa obukhethwa khona amalunga e-CCC phansi kohlelo lwe-consensus candidate selection. Abakuhlanganiso yefazi umnumzana Kumbirayi Ziki lomnumzana Edson Kotora kuthiwa bebekhokhela abatsha abaphakazamise umhlangano lo. Kodwa uGotora utshele iStudio 7 ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba baphazamise umhlangano lo. Loba kunjalo abakubandla le-CCC bathi luqhubekela phambili uhlelo lwabo lokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Elenjeri Yedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC.
Uhlelo lethu olokudinga abangasimela ePhalamende leCouncilini luhamba kuhle kakhulu. Esesikwenzile njengebandla ukuthi sibe lama citizen caucuses kuma province ayi-8 elizweni ngaphandle kweBulawayo leHarare. Kuma provinces lawa sisenelisile ukuthi izakhamizi kumbe ama citizens basinike abantu abangathi abangaba bathathu abangakwanisa kusimela ePhalamende kuleKhansilini. Njalo kuvikile ephelileyo kugoqela njalo lanamuhla silama ward assemblies lapha inkokheli ezebandla zingena kuma ward ziqoqisana labantu ngalokho okumele bakukhangelele kukhetho eluzayo. Njalo sibonisana lokuthi uhlelo lokuthi dinga abameli olwama candidates lumi njani lapha okulezikhenqe kumbe lapha okungabe uphambanisekile kulungisiswa njalo kuma ward assembly zona lawa. So far ahambe kuhle sibili njalo sesikhangelele uhlelo lokuthi siqalise ama citizen caucuses ethu kuEbulawayo leHarare ukuze sithole laba abangasimela ePhalamende leseKhansilini.
Yey, kodwa kulabanye phela abathi uhlelo lwenu lolu lungani abantu bona abakade bencintisa yibo abalakho ukuthi babuyele futhi, ngoba khanyazani yibo phela abakhuluma ukuthi kumele abantu bahlangane ngaphi kumbe ngaphi. Hayi, sikho khona kwethu.
Obekusenzakala yikuthi indawo zokuhlanganela khona besiphiwa ama venue ngama ward coordinators kumbe ngama constituency coordinators bona abantu abangama technical persons. Nxa kulezi khalazo ezithize abantu bebeqoqisana labe organizing department yibo abazabe bebonisane ukuthi i-venue ingatshintshwa kanjani ukuze isuthise umuntu wonke. Kodwa into ade siqonqosela kakhulu yokuthi lapho kuhlanganelwa khona kumele kube yindawo ephakathi laphakathi ekwanisa ukufinyelela ngabantu abonke, singathi ku-ward kumbe ku-constituency.
Lo ngunkosazana Ellen Shiriyedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona abantu abangoprovincial odeputy babo, they are still the same people who are selecting people khonapha. So mbona ngathi umehluko kawukho, i-concept inhle, ibizo layo lihle, kodwa indlela eyenziwa ngayo it's still manipulated.
Njani akujule khonapho babancwe?
Angithi into eyenzakalayo, umuntu obuye ezo-announce umhlangano, nxa kuyi-candidate yayingu-MP adliwayo, yiyo ebuye ezo-announce umhlangano, e-announce ama-date, etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano ngelanga elinje okwenza lokhu nalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi, Enkayi South, ungachecka umuntu etusi ombuzayo uza kutshela nge-candidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu, baza kutshela ngobaba uLokhuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu, kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ebithwa ngendlela engayisi.
Kumele ngakwamiswa njani?
Uyabona into okwakumele yenza kahle bekufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells ward structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidate. But kwasala bona abantu belamandla amakhulu awokuthi yena lwana umuntu okade engu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. Ibo abantu who decide who is going where even ku-next election. Abantu bona bona bayazikhetha bazifake ende kabakhishwe. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu ababevele bekhona khonapha. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukunhlanganiso ye-Freedom Alliance sixoxela ese-Johannesburg kwele South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele-Egypt lapho azangena khona umhlangano omkhulu oqoqela ibhanga le-African Development Bank. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMnangagwa kuzakhulumisana labangakahlawulwa izikwelede ngele-Zimbabwe emhlanganweni lo. Kukhangelelwe njalo ukuba uzakwenza imihlangano embalwa leziphathamandla zawale-Egypt. Ukugugudeka komnotho eZimbabwe lokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo elizweni lonke jikelele sokusenza kubatshintsha imali okungekho emthethweni labo bekhuphule intengo abathengisa ngayo imali yakwamanye amazwe beqhathanisa leyaseZimbabwe yama-RTGS. Lokhu sokusenza abantu bephile nzima ngoba kabasenelisi ukuthenga ukudla kumbe ukubhadala ezibhedlela okufunakala khona idola leMelika. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Iningi lithi umnotho weZimbabwe usufike kwisibanga esesabekayo njengoba sebesehluleka ukuthenga ukudla ngemali yaseZimbabwe esiphose yaba ngumqubo. Kunje amavinkili wonke afuna idola leMelika. Unkosazana Siphiwe Ncube usiphathelene otshintsha imali yemkambo omnyama koBulawayo uthi ayisibo abenza imali yeZimbabwe ife kangaka emabhanga.
Sengingavuma sengingangavumi. Ngingazi njalo ukuthi ekuweni kwakhona ukuthi bone side indawo bathi sibawise njani. Sibe singathi lona lenza into ezistraight thina senze okurongwa ngazi thi ngakubiza ngokuthini. Ngoba ngiyathola ukuthi e-bank rate yabo iba phansi kithi ngxe nge 70%. Nxa singasiqathani si US dollar le bond lakithi lapha. Nxa unganika i $1 iUS dollar kunika i 18,000.
Osiphatheleni abanengi imali abathinta ngayo kubikwa ukuthi bayithatha kunkokheli zelizwe ezibasebenzisa ukudinga imali yeMelika. Ukwazala Themba lethu Dube, ngisiphatheleni.
Kunzima malume la. Lathi kulezi nsuku asiyiboni yawo masivisi. Abantu abasafuna ukujintsha imali ngama-rates. Bathi ama-rates aseqansa kakhulu. Wonke umuntu usele RTGS eningi, so sokunganise sebe pleasure.
Ngizothi imali ningi la.
Hhayi, silamakhiwa.
Amakhiwa lawo aqambi.
Akaqambeki, ngaqambi ikhiwa nyalamba phela.
Lezi bhedlela sezibhalisa ngemali yezangaphandle asafuni ama-RTGS. Ugogo Phethi Makhokho uyagula. Bamxotshile kudokotela ngoba engena dola leMelika.
Kunzima mntanami, okwemali sibili kunzima ukuthi ngathi imali ngiyayithathanga. Imali kangilayo. Umuntu nje ngiyahlupheka nje kanjela abazukulu. Kuyabe kufuneka khonapha lamabhuku ezikolo kangikwanisi. Ngapha ngiyagula, ezibhedlela iyahamba, abantu bafuna amaphilisi, kufuneka iuse. I-X-ray ngiyethatha khona le drubhini lokuphila mphila nzima ngihla nzima ngapha ngiyagula kangikwanisi. Bathe bafuna iuse, ufuze ngiyethathile ukuze ngiyethatha le echo. Bathi echo hambe ithathe etown, i-X-ray konke hambe ithathe etown, iscan hambe ithathe etown.
Uyagula.
Ngiyagula nomkhuhlane wenhliziyo.
Osomabhizimisi uMnumzana Nkosilathi Masilankata uthi sekumele amise umsebenzi ezinye izisebenzi zakhe ngoba imali yeZimbabwe kayisela mandla ukuthenga ngitsho loluthi lomentshisi.
Ngile business lapho eshop engiranayo ethengisa impahla. So ngokwenzakala kade silapha ekhaya eZimbabwe lapha bafuna ukuthengisa impahla ngamabond. So amabond ayasilimaza ngoba thina lokhu esabe sukuwoda sukoda ngeforex ngama-US. So ukuthi ngitshintshe ibond to US sukundilimaza imali yakhona isakwana isayivumi. Inlezi sebenzi ezabantu abayi-10 ezisebenza kimi ngokuwa kwemali. Semvuna ukukhatha izisebenzi esilisindisayo labantu abayi-2 ukuthi ngikhona ukusebenza lapho.
Umnumzana Adabel Maplanka ingcwethu ehlaziya zomnotho uchaza ngokufa kwemali yeZimbabwe.
Kusenzwa lokhu kusenzwa ukuthi emhlabeni kulezimpi kuphinde kube lezinto ezenzakala emazweni eziyo esisebenzelana lawo. Ayiwo acina asisenza ukuthi izimali zingami kahle. Phinde futhi phezu kwalokhu yebo kuliqiniso ukuthi uhulumende weZimbabwe abasomagabazi kwezemali. Abagwanisi shemu. Sesifika sesikhuluma ngezindaba zokuthi izimali zihlelwa njani. Hayi lokhu abagwanisi.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ehlala ethembisa uthetha kabanzi osomabhizimisi abakhuphula intengo yokudla mahlana lokwala ukuthatha imali eZimbabwe. Akulo kutshintshayo impahla lokudla kuthengwa ngedola leMelika. Kumbe ngesilinganiso sedola leMelika kusetshenziswa umkambo omnyama. Uhulumende usevumele abantu ukuthi bathenge impuphu amafutha okupheka lokunye kwabanye amazwe okungeniswa elizweni kungahlawulelwa umthetho we-customs duty. Kambe kuzanceda lokhu na? Abadala bathi sicela isivuthiwe. Imele Studio 7, igama lami ngeza Jesus Band.
Ikansili yakobulawayo esebenzelana lenkampani ye-TTI Parking Solutions bakhangelwe ukusungula uhlelo lokupaka izimota enzikini yedolobho lapho abanikazi bezimota abalakho ukukhokha imali efika phose ikhulu lamadola US $90 ngenyanga. Lokhu sekucaphule abanye abalezimota abathi kabasuze benelise ukuhlawula imali eningi kangaka yokupaka izimota. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ukhangelelwe ukuba kuza kuba lenhlelo ezigoqela amakhadi abalisa ele-platinum, ele-gold, le-silver, awukupha imota kusukela ngoNhlangula. Kusigaba se-platinum umtshayeli wemota uzakhokha amadola phose alikhulu ngenyanga, okuza kwenza ukuba abhake santando edolobheni leli. Phansi kwesigaba se-gold umtshayeli uzahlawula $50 amadola eMelika, i-US $50. Ukupaka santando okwamaviki amabili kuthi njalo ukupaka iviki yonke phansi kwekhadi le-silver kubiza $30 amadola eMelika, i-US $30. Okwamanje abatshayeli bezimota bahlawuliswa idola leMelika ukupaka izimota okwehola elilodwa. Abantu bayakusola lokhu. Umnumzana Meluleki Moyo umtshayeli omtshova othwala uZulu enzikini yedolobho uthi kabala mali yokungena kuhlelo lolu.
Ngakade beqale bakhuluma lathi first enqikade sizaba le minye imbono, kodwa ke hayi nje babona sebekuspecifikile sesizathatha nje akhona lokhu, kodwa kuzaba nzima ngoba ukuthi kwakhona umuntu abhadale ebhadaleli 30 days kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona ngesituation esilayo kade simoto ziyafa kakhulu la le fuel iyadula, so ukuthi ubhadaleli 30 days kuba nzima.
Umnumzana Thapiwa Nyoni ulombono ofanayo.
Leo vele akuyenzi into zangkhona ziyadura, ungathi $90 per month mina yabe ngihola malini nxa kuzakuthi i-parking ifuna $90 per month mina yabe ngihola malini, akula phela umuntu ohola more than $300 or whatever. So vele hhayi lokhu asisoze sikuvume
lokho. Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Justin Nkomo.
Imota singani siyi-punishment kuba lani ayisachazi uba le mota ungena etawuni le mota siyi-stress susiba le BP kuba le mota kobulawayowheres izinara abakwezinara ungazibhatalela umthelo wakho $30 yinjey uyaqhubekeka impilo yankona i-easy, uyazihambela we-evo yakona uzibhakela pho yakona around the country yakho uyahamba uyapho yakona ngela problem than ukuthi ibhatale ukuma ngayenzi lutho ongela any business engiyenza nge $90 is too much.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Ncube uthi imali izahlawulwa kodwa ayihambelani lesimo semigwaqo.
Into esikhangelelwe ngabantu khathesi ayisikho nje kuphela ukuthi kube lula ukubhadala, yikuthi lokho kwathenjiswayo ukuthi kuza kwenziwa ngomva kwe-parking le imigwaqo emihle, imigwaqo okuhambeka kuyo, imigwaqo eyenza uBulawayo wabukeke iba khona, yikho sekudingeka manje. Yebo kambe siyakuzwa lokhuyana ukuthi imali iphume ngalindlela, uyabhadala ngenyanga ubhadale ngemva kwenyanga ezingaka mbamafika mangaka kumbe insuku ezingaka, konke lokho siyakuzwa, kodwa sekudingeka ukuthi imali ibonakale ukusebenza kwayo iguqule impilo zabantu njengalokhu kwathenjiswa.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu uthi kuqakathekile ukuba abantu bananzelele ukuba idolobho leli lidinga imali yokulungisa imigwaqo lokunye.
Lapho uthi khona abantu bengaphaka baphaka izimoto zabo endaweni ekhangelekayo, khona sizathi singaqeda bese siyenza okunye, ngoba imali yedolobho efunakala ukuthi kulungise imigwaqo yonke ithemba iyafika kuma $700 million. So kathesi imali esiyitholayo ayikafiki $700 million ukuthi sibe le total rehabilitation yemgwaqo.
Kusukela ngunhlolanja nyakenye, ikhansili yakoBulawayo yamanyana lenkampani ye-TTI Parking Solutions ukuhlawulisa abachayeli ukupaka izimota enzikini yedolobho idola elilodwa leMelika, okuyinto engayamukelekanga ngoba abachayeli labo somabhizimusi bethi kubulala amabhizimusi njalo kuyadla esambeni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine libika ukuba lihlaselwe namhla ngele Russia esigabeni seDnipro. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele Ukraine lithi lenelise ukuwisa ezinye indizamtshina zakole Russia zohlobo lwama-drones. Abalwayo kwele Sudan bakhangelelwe ukuba bazalandela izinqumo zokubeka phansi izikali okwensuku eziyisikhombisa kusukela namuhla. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho like lahlasela ekuseni namuhla eKhartoum lisebenzisa indizamtshina ezithwala imibhobho emikhulu. Abomthetho bathi uhlupho lokusetshenziswa okungekho emthethweni kwamafutha okutshintsha umbala womuntu abe mhlophe nke solusabelele ilizwe lonke. Athi uhlupho lolu solusemaphandleni eZimbabwe ngesikhathi abazempila kahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha abasebenzisa amafutha ajeneyo aguqula ijwabu lomuntu ngokuhamba kwesikhathi libe mnyamathu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Vanenge abantu abasebenzisa amafutha achiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebebahle ichiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thedius Sibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempila kahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka eminingi egcoba amafutha agoqela Carolite, imoveti kanye le-epidem, kwathi dlwe kibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe lixhwatha.
Sasingathungeki sona isikini selikhona ukuthi kubambane izinyama. Sakaze sithwele nzima, sasina saluza izimali eziningi. Uthi manje wanelimele kangaka linyazwe ngamambodlela abangane bakhe. Ezethungwa ngapi manje? Sihambe sihambe esibhedlela kwathiwa umntu kwathungeki lo. Inyama lezi bezingasabambi kuhle kuhle.
Ubunzima lobo bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo semathebeleleni North kuhlangothi lwezempila kahle olwe epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba ama hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa ukuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuhile kwankhona obviously there's a difficulty ngendaba yokuthini iskin sakho vele sesifragile sona ngokwazi.
Okunye njalo umoyo uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama-products la indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivalwe in terms of making sure ukuthi i-product claim ngaba limited ku-society. It means laba kusebenzisayo abangeke bebebaningi. Njalo siyabe sesisiza umphakathi.
U-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, uthi udubo lolu soluhlasele lasemaphandleni.
Yakula indawo esingathi thina it's specific. Nxa senza ama-patrols, senza ama-stop and searches, siyathola ukuthi ama-drug lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela beMedicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi bamangaliswa ngabezinhlanganiso ye-Operation Dudula labanye abathi bazotshengisela emigoqweni kusukana ezilandelayo besithi kumele abangalamaphepha aqondileyo bephume bephele kulelo lizwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini owethulwe i-Operation Dudula labanye bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kunsukwana ezilandelayo besithi ele South Africa kumele lilalele abakufisayo. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eZim Imbokodo unkosazana Beatrice Matutu uthi okwethusayo ukuthi sebekuboneka nengi ukutshengisela ofana nalokhu sekugcina sekuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicela ukuthi abantu bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli sixwayiswa njalo nje kuhlele ukuthiwa kasiphume isihambi, odlalo nje kuthiwa kasiphume isihambi. Sithi kubomama, abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane, kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abanesihlekanyana abayisiqhuku. Umuntu ahambe ngokuqaphela bese yemsebenzini, abantu behambe beqaphele ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Nxa kuyukuthi bakubona kuyukuthi kunabantu abangenawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokungekho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana nalokho. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha, zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okokuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazakwenza bathi bavala nelizwe, akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwamaofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zigoqela e-Operation Dudula, Sisonke People's Forum, la mabandla ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi ele-South Africa seligcwele, ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ubona ukuqoqwa kwalokhu kutshengisela njalo ebona ukuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum, umnumzana Freeman Bengu uthi kusukela mhlaka 1 Nhlangula bazalubhekisa emaofisini kaRamaphosa e-Union Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations that are in South Africa, from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi. Sizobe sihlezi lapho asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma azos address azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasishukute wonke ama foreigners, sithi ama foreigners are illegal in South Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistani, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe abantu abangekho emthethweni ukuthi babe la eSouth Africa. Sifuna ukuthi baphume baphayele la eSouth Africa.
Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sika Ramaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini. Lobanje uhulumende ubengakaphawuli ngalo mlayezo ngesikhathi inhlanganiso ye-Operation Dudula ihamba ixotsha abantu bokuza emsebenzini lesibhedlela. Umongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezilamaphemithi eZimbabwe Exemption Permits sezitshelwe ukuthi ziphume ziphele elizweni nxa zingaphumelelanga ukuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ithumi kuleyo ndawo. Bathi balokhu esabela ukuthi lomkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ugcine ususabalele ilizwe lonke. Melestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngiwuthuso Khumalo.
Ulanjo kunamhla sixoxa ngezomnotho ngesikhathi idola leZimbabwe lisiwa okumangalisayo njalo lentengo yempahla eGNL ikhuphuka elizweni. Singakagqibi uhlelo lwalo namhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umiswa umhlangano webandla le-Citizens Coalition for Change okukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo. Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe. Bazonde okumangalisayo abantu kobulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota enzikini yedolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi 1-202-465-0318. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.